lingani litshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle selamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zwideka langakhumalo oyisendo lakomzilikazi sixoxa ke ngodaba lwesikhumbuzo senkosi umzilikazi esizenziwa kuyona le impela sonto ngomgqibelo Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
Yebo ngiyabonga baba Khanda.
Ya okwakuqala ungasitshela ukuthi ahamba njani amalungiselelo esikhumbuzo?
Ye angithi siyakhumbula ukuthi umzilikazi wakhotha mamhla ka 5 September 1868 wavunyelwa nakuthi ngeminyaka yonke kuyabe kusiba lesikhumbuzo senkosi, inkosi yamakhosi umzilikazi kaMatshobana. Ngakho lonyaka isikhumbuzo simhla ka 13 ngomgqibelo kusukela ekuseni izimoto zizasuka endaweni ye City Council kuthiwa yi City Hall egcekeni lelo zisiya emhlahlandlela ukuze umjaho uyeqala ngakonapho ngehola lechumi kusiya ihola lechumi nengxenye kuyabe kudlalwa kukholiswa ilanga lonke kugxoxiswana kunathwa kudliwa inyama abantu besenza kwesintwini samandebele ngokugcweleyo ngalelo langa kuze kuye ngehola lesine elilengxenye ntambama
Siyasibone ngeminyaka edluleyo kusiba labantu bemzini abavela endaweni ezijeneyo kakhulu eSouth Africa ungasitshela ukuthi lonyaka kunjani
Lonyaka ke kuzaminyana ngoba wonke umuntu usukela ngomnyaka ka-2000 sebezi benanzelela ukuthi lo umkhosi awupheli ngumkhosi ozahlala ukhona njalo ngumkhosi ofanele ukuthi usekelwe izizwe zonke uzakhumbula ukuthi umzilikazi wasuke eNatal wasuke eZululand ngakho abantu besintwini bayingxenye yamanguni kuleli eleZansi e-Africa iSouthern region ngakho kuyabuya abantu abanengi sifake ukunxusa okukhulu ukuze abavelele eSouth Africa kabeze abavelele eBotswana beze nxa bekhona bazabuya nxa bephumelele abavelele eZambia kodwa sikhangelele ukuthi kungaba khona abanye abalutshwana abavelela khona ngapho ngale America la ngapha England ngoba banenge abantu bakithi bagcwele ilizwe lonke leli njalo umkhosi bawuthanda ungakhohlwa ukuthi babawenze England babawenze America babawenze leSouth Africa ngakho abaningi lonyaka bathe basisa ukuthi beze lapha ekhaya izinduna zakokhumalo ezingale South Africa induna zakokhumalo eziseSwaziland lobukhosi ongabe ukukhona kuloneli imisono esisigaba seZansi e-Africa besikhangelela ukuthi sizabuya ngoba ukunxusa kube khona sibili nxa bebambekile bangabe bebanjwe ngokunye kodwa bekumkhanya kulezithembiso
abezombusazwe libanxusile na
indaba yesikhumbuzo senkosi umzilikazi ayisiyonto yamaqembu awombusazwe kumbe abangisana ngokubusa ilizwe ngawo umuntu ngamunye ngamunye ehlezi endlini yakhe engubaba engumama engumntwana engubhuti engudadewethu engubabakazi kumbe ngumalume ngakho kakunxuswa amaqembu ngilo lalo ozizwa ekhumbula lokhu ayikho khona njalo ezazi ukuthi ungubani ngokwesintu uyavunyelwa unxusiwe kuvulekile amasango avulekile indlela zonke ziqonde emadodjeni emhlahlandlela ngomgqibelo ekuseni
Isike sezwa ukubana kukhangelelwe ukuba labavela eSouth Africa abanengi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa kungaba lamabhasi avela khona. Hayi isikhathi asisavumi kodwa singakehlukani ungasitshela ukuthi kukhona yini ukuthokozisa abantu okuzaba kusenziwa njalo ungasitshela ukuthi kuyaba kuyini khona.
Sikhangelele ukuthi kuza kuba lembube. Sikhangelele ukuthi kuza kuba labantu abazabe bebiza izibongo ngokugcweleyo ngokwesintu begiya sikhangelele ukuthi kuza kuba labantwana abazakwenza imidlalo khona ngale ezakwenza ukuthi kubonakala ukuthi umsebenzi kamzilikazi umsebenzi ofisa ukuthi abantwana bakhule besazi ngokwamasiko abo bakhule beyilokho abokhokho ababeyikho khona ukuze bakwazi ukuthi impilo kahle phakathi kwabantu injani ngakho kuyaba lamaqembu amaningi lemidlalo eminingi njalo lezibongo ngokwesintu
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli ngibonge kakhulu ukuthi lilalele lonke elinqosiwe likhangele liye emhlahlandlela esikoleni senkosi njengoba kukhanya ingani nxa abantu bekukhangele ubukhosi bethu bungavuka isikhathane esilutshwana singakafiki ngakho lingafika khonale kuzafanele ukuthi lixoxisane ngezinto ezinjengalezo
hhayi kuyezwakala hayi sibongile ubelelangeleli
yebo sibonge kakhulu babakazi.